Siyabonga Chris. Siyalamukela ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 21 kuMpandula 2015. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Walamukela emoyeni ngenjabulo enkulu ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje.
Ngasikhuluma ngokuthula sikhatshana lakho. Le mthetho yabo phosa kathesi. Imthetho leyo ipha manje ukuthula ngoba iyenza abantu ukudlelana babantu, ukuhlangana kwabantu, kunqabele ngabanye abantu. Konke lokhu asibonga ngathi kuyaviolata imthetho ekhona ku-constitution ekhuma ngokuthi anifanele bakhulule.
EleZimbabwe lamhla limanyane lamazwe omhlaba okunaza ilanga lokulondolozwa kokuthula emhlabeni ele International Peace Day.
Opportunity lehambayo kukube yindlela yokuthi i-church iphume egcekeni ngendawo yokuthathana kwabantu amadoda lamadoda abafazi labafazi. Indawo ye-family planning ha le nzima ngoba isonto yethu ithuna kayivumezi ukuthi sithathe lokho ukuthi thina abesifazi sizivimbele ukubeletha abantwana.
Amakholwa ebandla lenkonzo yeRoma eZimbabwe athi alethemba lokuthi ukwethekelela eMelika kuka Pope Francis kuzaba lithuba azalisebenzisa ukuchaza lapho ibandla elimi khona endabeni ezithile. Amaqembu enguqu abalisayele Dynamos Chapungu Harare City leZPC Kariba yiwo asefinyelele ukuyadlala esigabeni sama-semifinals omncintiswano wenkezo yeChibuku Super Cup. Zonke lezi ndaba lezinye lizoziswa kulomsakazo. EleZimbabwe lamuhla limanyane lamazwe omhlaba okunanza ilanga lokulondolozwa kokuthula emhlabeni ele International Peace Day emkhosini oqhutshelwe edolobheni leChinoyi lapho uhulumende akhuthaze ukuthi udlakela kufanele luphele elizweni ukwenzela ukuthi kube lentuthuko. Isiphathamandla somanyano wamazwe omhlaba United Nations eZimbabwe umnumzana Bisho Parajuli ufunde umbiko walumanyano kulombuthano okhuthaze ukuthi amazwe omhlaba asebenze ndawonye ukuqeda udlakela olukhona ezigabeni eziningi zomhlaba. Ngakwelinye icele, inhlanganiso elwela amalungelo oluntu eHill Zimbabwe Trust ichothoze abatsha bebandla leZANU-PF ngodlakela olubikwa luqhamuke emathuneni eHeroes Acre ngempela viki. Kungcwatshwa owayeyisiphathamandla saleli bandla uMoyi uMnumzana Sikhanyiso Ndlovu. Inhlanganiso le iphinde yagcizelela ukuthi kufanele uhulumende asebenzelane lenhlanganiso ezizimeleyo ukulondoloza ukuthula elizweni. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele uMnumzana Ambrose Sibindi, isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo ezisebenzi eZCTU, yona ebelomkhosi ngempela viki okunanza ilanga lokuhlukuluzwa kwamalunga alo eminyakeni edluleyo.
EZimbabwe asifuye sithi kulokuthula ngoba ukuthula kuthatha izigaba eziningi. Sikhuluma kanje kathesi ngabona siyakwazi kule ndaba egudwini ekuthi sizwile ukuthi kuthe kuzavula iparlamente kathesi kuliviki ephelileyo kube nohlupho lokuthi kube lama-members of parliament abe sethola ama-message emafonini abo kube thusela kungathi ngabantu sofanele babulawe. Khonoko kusegcekeni ukuthi nxa sikhuluma ngokuthula sikhatshana lakho. Sile mthetho yabo phosa kathesi. Imthetho leyo ipha manje ukuthula ngoba iyenza abantu ukudlelana babantu, ukuhlangana kwabantu, kunqabele ngabanye abantu. Konke lokhu asibonga ngathi kuyaviolata imthetho ekhona ku-constitution ekhuma ngokuthi anifanele bakhululeke.
Siyananzela njalo ukuthi inhlanganiso yakho ibilombuthano ngempela viki lapho elikhulume khona ngokuhlukuluzwa kwamalunga enu. Lingathi lakathi silokhe kusenzakala kumbe linanza lolu suku lanxa sokwadlula.
Siyakwazi ukuba ni-Supreme Court iphume lomthetho othi yena umkhathi ulelungelo ukuthi umuntu engelandaba ukuthi usebenze njani apho ngumisa nje emsebenzini amnike 3 months notice. Wase kubuya kathesi iparliament leyamenda ithe siyamenda yathi hayi umkhathi lelaleyo lungelo kodwa umuntu kanika 2 weeks notice. So thina sithi njengezisebenzi khonapho kuyadinga ukuthi akula kuthula ngoba usoze ukuthi usebenzele ikampani okweminyaka eminingi wayenza ikampani yama yaba le mali futhi ngenxa yokuthi at the stroke of the pen omuntu acabanga ukuthi hayi leyo muntu engimxotshakatsha namxotshekatshana kodwa babesikwenza ngale-tend besinanzelela usuluzokwenziwa izisebenzi sibuyathi ngo-13 September. Khuluma kanje kathesi laba abantu ababhubhayo sobaba uNkondo obhubhe evisiye kodwa ngezinyalo zayizala khona ngale wayekuma-crashes. Abantu balimele sikhuluma kanje namhlanje bayizilima ngenxa yalokho. So-ke i-commerce yethu sizama ukutshengisa ukuthi hathi bo ukuthula asikabi lakho lakhona ukuthi nxa siba le mikhosi yethu esemthetheni ezisebenzi. International Women's Day, o-May Day, obani-bani, kufanele uyaplaya emapholiseni. Ngalifuna ukwenza i-peaceful march kwakuthi nje litshengisele abantu linike ukuthiwa i-awareness. Amaphoyisa wayesikhathi alithwalisa nzima esiloku ukwenza. Kathesi sithesilisa lo mthetho lowo singakhumbula kuhle. Yebo kambe kobulawa saphumela kodwa eHarare kwehlula. Abantu baginyiswa, ba-disruptor, abanye babapho o-SGB labo-president. Bakhona emapholiseni bayathiwa khona le khatshana. So kufuna ngathi eZimbabwe kulo hlobo ofanele ilungisiswe. Ukuthula silabi lakho njengezisebenzi zeZimbabwe.
Lo mnumzana Ambrose Sibindi siphatha amandla senhlanganiso yeZCTU bekhuluma icingweni leStudio 7 ekobulawayo. Amakholwa ebandla lesiKristu lenkonzo yeRoma eZimbabwe athi alithemba lokuthi kwethekelela kwelemelika kukaPope Francis kuza kuba lithuba azalisebenzisa ukuchaza lapho ibandla elimi khona endabeni ezibalisa ukuyekethiswa kwezokuchithwa kwemitshato ezokwelamisa kuhle imuli, ukuchadiswa kwezitabane lezinye indaba ezihlupha amakholwa. Okuningi ngalolu daba asikuzweni ngo Kuntathela izindaba yethu yeStudio 7.
Muzulu okhonza eHoly Cross Parish yasemzini webudiriro lowo ehlabela ngesikhathi kusungula umthandazo wemasi yesibili izolo ekuseni. Uhambo lukaPope Francis owazalwa ethiwa nguGeorge Mario Bergoglio lukhangelelwe njalo ukuqinisa ubudlelwano osebukhona phakathi kwele Cuba lele America. Umnumzana Victor Tabengwa ungomunye wabakhonza kule ndawo njalo ehlala emzini webudiriro 5B utshengisa ukulujabulela lolu hambo lukaPope Francis olokuya kwele Melika njalo emchaza njengomuntu ozehlisayo.
Lokhu kusibonisa ukuthi khona nxa ungumuntu omkhulu bana ngumuntu omncane. Kukaningi sibala ngokwakhe waphuma yena esiyadinga lawa amangilazi esiwagqokayo lawa. Wathi kusebenzisa kathi mina ayekela ngihambe ngiyowathatha ngapha lapha alungiswa khona. Waziphumela wahamba estridini ezihambela njengomuntu makhaza. Khonokho nje isifundo kithi kulaba khokheli bethu ukuthi nxa ungumkhokheli akutsho ukuthi khona ube ngumuntu omkhulu ukwedlula umuntu bana ngumuntu omncane ukuthi bebona bebona ukuthi ngumuntu omkhulu. Yena kwazinika ukuthi ebe ngumuntu odubekayo. Nxa sibala ngokwakhe yena uPope sizwa sithi khona lapha ahlezi khona eVatican wakazange ehlala endlini enkulu esingathi ngama state house. Nxa sikhuluma okwalapha wayehlala nje okwindlu okuncane ukuzitshengisela ukuthi ha uzenza umuntu omncane njalo olula ebantwini.
Utabengwa wengezethi uPope Francis uza kuya kulezo ndawo eziqakathekileyo ezikhangelelwe ukuba zizongeniswa kungwalo zesonto eCatholic njengendawo ezihloniphekayo.
Lapha afika khona eWashington, isithakalo esikhulu kakhulu sithiwa ngese-canonization eBasilica of National Shrine yeThe Immaculate Conception. Ama-shrine lawa nxa sikhuluma ngawo ukuthi siwachasise ukuthi nganjani, singakhuluma njengendawo enjengemthemo. Lapho uhamba khona amakholo amaningi kungakhathali ukuthi ngawo ibandla liphi.
Unkosikazi Nokuthula Mpofu uthi ufisa lucaciswe udaba lwezokuthathana kwezitabane kanye lezokwelamisela khatshana imuli kulelo lizwe lakwele Melika lapho kuhlangene khona uZulu olandela imikhuba lenkolo ezehlukeneyo.
Opportunity lehambayo kukube yindlela yokuthi i-church iphume egcekeni ngendaba yokuthathana kwabantu amadoda lamadoda abafazi lamafazi. Indawo ye-family planning ha le nzima ngoba isonto yethu ithuna kayivumeza ukuthi sithathe lokho ukuthi thina abesifazi sizivimbele ukubeletha abantwana. But kuyayenzakala abantu aningi bayakwenza. So besicela ukuthi nxa kumbe kungakwanisa kumbe kukhulunywe egcekeni sizwe ukuthi i-position yabo i-church yona ngokwayo ithini ngendlela yona le.
Unobhala jikelele enhlanganisweni yeZimbabwe Catholics Bishops Conference ZCBC ebandleni le Roman Catholic kuleli uFather Frederick Chiromba uthi akukho okutsha okwenziwa ngulomkhokheli weKatolika uPope Francis. UFather Chiromba uthi oqathekileyo yikuba uZulu umhlaba wonke jikelele azwisise ukuthi uthini phezu kwalabo asebayekela ukuza enkonzweni ngoba imitshado yabo seyaphela. UPope Francis ukhangelelwe ukuba uza kwethekelela indawo zemadolobheni amathathu ngesikhathi ekwele Melika. Lamadolobha ngabalisa ele Washington DC, New York le Philadelphia. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumavis Gama.
Isakhiwo sikahulumende weZimbabwe eseCape Town kwele South Africa sithengisiwe lamhlanje phansi kwesinqumo somthethwandaba ukuze kuhlawulwe indleko zomthethwandaba zemali eyachithwa ngabalimi abamhlophe belwisa ukuhlawulwa amapulazi abo abawathathelwa kungelambadalo. UBenedict Nhlapho usipha loludaba eseJohannesburg kwele South Africa.
Ngemva kwemizamo yabathila bebefuna ukuthenga isakhiwo sakahulumende weZimbabwe lesi, umeli womthethwandaba umnumzana Mone Fanda Fainva unqume ukuthi ithengiselwe umnumzana Arthur Tsimitalo Koplas ngezigidi phose ezine zamarandi 3,760,000 rands. Uhulumende weZimbabwe ubikwa eke wazama ukumisa ukuthengiswa kwalesi sakhiwo esithi uzabhadala imali yendleko ezahlangana le-AfriForum emthethwandaba ngalolu daba, kodwa yagcina isithengisiwe ngoba leyo nhlawulo ingabonakalanga. Inhlanganiso ye-AfriForum ithi ngokuqala embalini yezwekazi le-Afrika ukuthi impahla yelizwe ithengiswe phansi kwesinqumo somthethwandaba esithinta ukwephulwa kwamalungelo oluntu. Ngo-2008, abalimi abathathelwa amapulazi ngodli bamangalela uhulumende weZimbabwe emthethwandaba we-SADC Tribunal. Lo mthethwandaba wethula isinqumo sokuthi uhlelo lokwabiwa komhlabathi eZimbabwe kuthathelwa abalimi abamhlophe amapulazi lwalungekho emthethweni, ngakho labo balimi kufanele bahlawulwe. Ngemva kokuba iZimbabwe ingasinakanga leso sinqumo, abalimi laba bacela inhlanganiso ye-AfriForum ukuthi kweze lolu daba emthethwandaba yakwele South Africa. Limpahla eZimbabwe ithengiswa nje ngemva kokuba iZimbabwe yehlulekile ukuhlawula leyo mali eyasetshenziswa emthethwandaba. Umnumzana Spice uthi lobanje limali bezayabelana lelinye ibhanga laseGerman. Ngokuqakathekileyo kibo kayisiso silinganiso semali abazayithola, kodwa ngumutsho walesi sehlakalo.
The important thing is the fact that the property is being sold.
Okuqakathekileyo manje ukuthi impahla yeZimbabwe ithengisiwe, njalo nokuthi ilizwe ebelisephula amalungelo oluntu lijezisiwe ngale indlela.
Uto sekuzalandela ukudinga umthethwandaba womhlaba ozaphawula inani lemali okufuze iZimbabwe ibhadale ekuhlawuleni abalimi laba ngamapulazi abo athathwayo. Ngesikhathi sohlelo lokuthathwa kwamapulazi, iningi labalimi abamhlophe babebulawa, betshaywa, bese kuthiwa baphume baphele kulawo mapulazi belengise izandla. Imizamo yokuthi uhulumende weZimbabwe aphefumule ngalolu daba ibingakaphumeleli ngesikhathi sisiya emoyeni. Ngimele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapho.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930, 12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Amabandla ezombusazwe agoqela eLezano PF amacele MDC akhokhelwa umnumzana Morgan Tsvangirailo Skwicha Mfundo weShimencube abikwa ekhulumisana ngokulungisisa isisekelo sombuso welizwe lokunye okuhluphayo elizweni. Lokhu kwenzakala lanxa ibandla leZano PF liphikile ukuthi kule nkulumo ezinje. Intathe izindaba yethu Gibbs Dube usethulela lolu daba.
Inkokheli yebandla leZANU-PF yaphika ukuthi kulenkulumo ezenziwayo phakathi kwamabandla wonke ezombosazwe loba nje amacele amabili awe-MDC ekuveza sobala ukuthi baxoxisana ngokuchiyeneyo. Isikhulumeli seZANU-PF umnumzana Simon Khayamoyo uthi akula nkulumo ezinjalo.
There's no such thing.
Akula nto enjalo, lamabandla lawa amanye okukhulunywa ngawo athi akula nto enjalo. Kodwa isikhulumeli seMDCT umnumzana Obed Gudu uthi kuyaxoxiswana lebandla leZANU-PF ngokulungisa imithetho okumele ihambelane lesisekelo sombuso welizwe likhangelane lokhetho. Lokhu kugcizelelwe nguProfessor Walshman Ncube, umgogeli welinye icele leMDC.
Leqinisa ukuthi ke khonokho okukhulunywa njalo thiwa kule nkulumo zokuthi kube lo manyano lomunye uhulumende wokubambana namanga aluhlaza.
Uthi kungeke kwenzakale ukuthi kube lomunye uhulumende womanyano eZimbabwe ogoqela ibandla lakhe.
Uyabe uyisiphukuphuku lamhlanje ungafuni ukuthi ukhangwe ukuthi ubuyele futhi entweni enjalo.
Isikhulumeli se-People's Democratic Party umnumzana George Mkhwananzi uthi ibandla lakhe akumelanga lijiwe phandle kwenkulumo lezi.
Siyazi ukuthi ilizwe lakithi liphakathi kwengxaki edinga ukuxazululwa. Ukuxoxisana kuqondile kodwa kumele kuvulwe kuze kube nabanye nabo abazobamba iqhaza.
Ingcweti kwezombusazwe ezigoqela umnumzana Dumisani Nkomo zithi kumele inkulumo lezi zikhangelane lokuvuselela umnotho welizwe.
Nxa kuyindaba yokuthi bedinyane njalo mbona ke bongaqondanga, ngokuqathile ukuthi at least kube nendlela yokulungisa i-economy yeZimbabwe. Ngoba wonke umuntu kanti usedyubeka.
UZulu usadladlazela ngokuzwa ngenkulumo lezi. Kulandela uhulumende womanyano waphela ngomnyaka ka-2013, kulandela ukhetho oluqhutshwe ngalowo mnyaka eZimbabwe. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC, ngingoGibbs Dube.
Inhlanganiso ebona ngokuqhutshwa kokhetho izimele izesine isikhuthaze iKhomishini yezokhetho eZimbabwe Electoral Commission ukuthi idingisise ngokwethuselwa kwabantu okubikwa kube khona kukhetho lwama-by-election ezigabeni ezibalisa iMbire, iMarondera Central le-Epworth ngomgqibelo. Ibandla leZANU-PF yilo elinqobileyo kulolu khetho, njalo belincintisana lamabandla agoqela iZaphu, NCA kanye le-Transform Zimbabwe. I-MDC kayinelisanga ukungena kulolu kayingenanga kulolu khetho. Izesine ithi lanxa luhambe kuhle lolu khetho ikhathazekile kakhulu ngembiko eyamukeleyo kwezinye izigaba phezu kokwethuselwa kwabantu. Untungameli Nkomo, Studio 7, uxoxe lesiphathamandla sebandla le-NCA umnumzana Alois Dwairo ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Okokuqala engingakutsho yikuthi i-NCA yinhlanganiso esanda kubunjwa. Kutsho ke njengenhlanganiso esanda kubunjwa kuyabe lingetshengisa ukuba lobuhlakaniphi, lingaqalisa livele lifuna ukuthi lidle liwine. Okutsho khona ukuthi lifanele libe lesikhathi engathi sokwakha iparty. Sengikhangela laba abathi kungena egethweni kudlalisa isikhathi. Into eqakathekileyo esifanele sibeka mnumzana yikuthi manxa ungakhangela wena isimo seZimbabwe, abantu bakhuluma besitsho njalo, kanti kube kunje sike saba lama-MPs awe-opposition amabandla aphikisayo angene kuparliament. Bangene njani ngabe bevele behlala beqilwa? Into yokuqala esifanele siyikhangele. Asikwali ukuthi ibandla leZANU-PF liyenendisa ukuba uqila njalo lisebenzisa imicimbicimbi yonke elingayenza ukuthi liyale likhona esikhundleni. Khonokho kuliqiniso, asikwali. Kodwa esikutshoyo ukuthi ukugoqa izandla nje uthi hathi asingeni ekhethweni, hayi into ziyalunga. Ziyalunga njani ungekho ungangenanga kumdlalo wangkhona? Ufanele ungene emdlalweni ubone ukuthi kanti wena okwenza ukuthi lo munye wakho akukhulele. Nxa kungaba i-rigging kungaba yini, wena ungayenza nyathelo bani ukuthi khonokho akusebenzisayo akuledlule ukusebenzise lawo kusasa, kumbe ube le ngathi i-counter strategy yokuthi kusasa uphumelele. Yinto eqakathekileyo.
Lo mnumzana Alois Dwairo isiphathamandla sebandla le-NCA ubexoxa ecingweni loNtungameli Nkomo, Studio 7. Selokhu ilizwe lathola uzibuse ngomnyaka ka-1980, uMongameli Robert Mugabe wethule umbiko ongaba yiwo omfitshane okwedlula yonke ekungcwatshweni kukamoyi uDr. Sikhanyiso Ndlovu. Lo mbiko ube yimzuzo elitshumi lanhlanu kuphela. Esikhathini esedluleyo imbiko yakhe ekungcwatshweni kweqhawe iyake edlule ihola elilodwa. Imfanekiso ephume kulomngcwabo iveze uMugabe eyame umkakhe ehamba emadolo nzima. Lokhu kuhlangene lokubala umbiko omdala owake wawethula edale lePhalamende osekuthiye iningi lithandabuza impilakahle yakhe lokuthi usekhokhobele. I-MDC ithi uMugabe sokumele ayiphumula atshiyele intambo asebenelisayo lanxa iZANU-PF isithi akunjalo ngoba uMugabe nguye ozamela ibandla lelo kukhetho luka-2018. Sixoxelo wake wasebenza kuhulumende umnumzana Isaac Mpofu oseleminyaka engamachumi ayithoba mnembili lanhlanu i-85. Yena otshele uChris Gande we-Studio 7 ukuthi uMugabe usekhulile ngakho ke ngabe uyaphumula.
Umuntu esekhulile eseleminyaka engaphezu kwamachumi amabili usekhule kakhulu. Akumelanga ukuthi ngawe uyaqhubeka elokhu ebusa. Yikho okwenza ukuthi emazweni amaningi bayamisa ukuthi umuntu gabuse amahlandla amangaki. Abanye bathi gabuse amahlandla azabe mabili, iminyaka emihlanu iphele, iminyaka emihlanu iphele, abe siyaphumula. Abanye njalo babeka ngeminyaka ukuthi umuntu gabona esesekisa amachuma isikhombisa, hayi usekhulile, gakathiyele abanye. Loba ingqondo zisasebenza kodwa kukhona osekusilela umuntu esekhulile. Usilela emzimbeni kasela mandla, usilela engqondweni njalo.
Lina baba leminyaka engaba yi-85, lingaphiwa intambo lingakwenelisa yini ukubusa?
Uyazi abantu bayakufuna ukubusa, mina ngingaphiwa ngingala baba, kambe sengingaka ngiyimi, ngingabusa mbusa ukuthini? Ye mina ngingazisuthisa ngithi ngiyabusa, mhlawumbe labanye abafuna ukuba nenzuzo ngami bangangisekela, kodwa ke ngibone ngathi hayi mina sibili ngingala.
Lo ngumnumzana Isaac Mpofu owake wasebenzela uhulumende obekhuluma le Studio 7 ecingweni ekobulawayo. Ku-Studio 7 Live Talk lamhlanje sikhangela ukunanswa kwelanga lokukhuthaza ukuthula emhlabeni jikelele ele International Peace Day. Thumelani text message kunombolo ezithi 001202 465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Singakangena esigabeni esilandelayo wathi sikhangele ezivela kwamanye amazwe. Unobhala obona ubudlelwano benhlanganiso yomanyano wamazwe aweEurope lamanye amazwe omhlaba uFederica Mogherini ukhuthaza amalunga ale inhlanganiso angamachumi phose amathathu i-28 ukuthi achiyane lokubedonselana ngodaba lokuthi zisiwe ngaphi inkulungwane lenkulungwane zeziphepheli ezibalekela impi yomdeni kwele Syria nakwezinye indawo zemhlubulweni we-Middle East. Kubikwa kudubuke amabhomba amane ngesonto esigodlweni sesabelo se-Borno State ese-Maiduguri kwele Nigeria, lapho okudlalela khona amalwecacha awesimuslim awedlulisa amalawulo abe-Boko Haram. Akulambiko osuthe waphuma oveza ukuthi kulimele loba kufe abantu abangaki kulokhu kudubuke amabhomba. Kugatsha lwezempilakahle luzasungula umkhankaso wokuhlaba abantwana amajekiseni okuvikela umkhuhlane wendingindi kuyonale inyanga. Okunenga lolu daba sikuzweni ngoNothando Sibanda.
Kulolu hlelo kukhangelelwe ukuhlatshwa abantwana balenyanga eziyisitshiyagalolunye kusiyafika iminyaka elitshumi lanhlanu ngeviki eyodwa kusukela mhlaka-25 Mpandula kusiyafika uThumfumfu. umkhuhlane wendingindi ungomunye yaleyo eyingozi ikakhulu ebantwaneni abangaphansi kweminyaka emihlanu lalabo asebekhulile abangazange bahlatshwe ukuvikelwa kulomkhuhlane. Ukuqhamuka komkhuhlane lo kuvame lapho kusiba labantwana abangahlatshwanga abathi bangabalawo uphange umemetheke kuyo yonke indawo. Umphathintambo ogatsha lwezempilakahle lokunakekelwa kwabantwana uDr David Parurenyathwa uthi lonyaka umkhankaso lo ngowakuqala lapho bazahlanganisa umuthi wendingindi lo mkhuhlane ohambelana lawo irubhela. Wengeze esithi bathemba ukuthi lalabo abazali beqisa amajekiseni okumele abantu babo bawahlabe bazasebenzisa leli thuba ukuthola wonke amajekiseni okumele ukuthi ngase bewatholile. Osebenza kwezempilakahle unkosikazi Rachel Mapungwana uthi umkhuhlane wendingindi ulezibonakaliso ezihambelana lalo omunye irubhela.
Izibonakaliso zendingindi ikakhulu siyakha umntwana uyaqhubuka uqalisele ebusweni kuye ngemva kwendlebe kuyehle ngomzimba. Isikhathi esiningi ukuqhubuka lokhu akulumi, then amehlo ababomvu kumbe abakuhlungu, kube lokuthi umpimbo lawo ungaba kuhlungu lokukhwehlela.
Unkosikazi Mapungwana uqhubeke esithi abazali kabahlaliseke ngoba uhulumende usenzile wonke amalungiselelo ukuthi abantwana bahlatshwe ezikolo kanye lemakiliniki ukuze bavikelwe emkhuhlaneni le. Ngesikhathi behlatshwa uthi abantwana bazanikwa njalo kokwakha umzimba ivitamin A kubo bonke abalenyanga eziyisithupha kusiyafika eminyakeni emihlanu. Ngenxa yokuhambelana kwalimikhuhlane ugatsha lwezempilakahle luthi kusukela ngomnyaka ozayo luzaqhubeka ngejekiseni eyodwa evikela imikhuhlane yomibili indingindi lerubhela. Unkosikazi Thelma Sithole ingcweti kwezempilakahle uthi kuyadingeka ukuthi abazali bafundiswe ngemikhuhlane eyingozi ebantwaneni ukuze babe lakho ukusukumela phezulu lapho kuthiwe abantwana bezohlaba.
Kulezinto eziqakathekileyo okumele umuntu ozithwele azenze okufana lokho khona kumele ahambe ebhalisa ngesikhathi ahambe for ama visit nalawana ahleliwe Ministry of Health.
Isakhamuzi unkosazana Siphiwe Sibanda uthi kuqhakathekile ukuthi abezempila kahle bakhulumisane labazali ukuze bazwisise ukuthi abantu babo bahlatshwani njalo kuqhakatheke ngani ukukwenza lokhu.
Of course we mention ukuthi kona ayilokhu ipolio lokhu itinitin, but they don't explain aba explain ukuthi lokhu ngokuzenzana emzimbeni omntwana or things like that.
Umongikazi unkosikazi Progress Dube uthi kuqhakathekile ukuthi uzulu aphatheke kumikhankaso yokuhlabisa abantwana ngoba uhulumende uhlezi eletha imithi emitsha lapho ebona kuqhamuka imikhuhlane eyayingavamanga kudala.
Elizweni lethu laseZimbabwe ikhona uhlelo lwabantwana elokubahlaba esingathi yi-immunization kumbe i-vaccination esithi nxa bangahlatshwa kwenzelwe ukuthi abantwana laba bavikeleke emikhuhlaneni engavikeleke njengabondingindi, amaketane leminye ethize. Singakhangela singathi kususela kumnyaka ka-2000 kusiza ngapha kuwena lo mnyaka esisikuwo. Kule minye amajekiseni amaningi asewayengezelelwayo eZimbabwe ngemva kokuthi abantu sebekhangela ukuthi kulezinto eziningi ezenza ukuthi abantwana bafe.
Ngomnyaka ka-2010 kwaqhamuka umkhuhlane wendingindi elizweni lonke jikelele kwafa abantwana abangamashumi amahlanu i-50 phezu kwenkulungwane lamakhulu amabili elawuthelelanayo i-1200. Kulabo ababala lomkhuhlane abathathu kuphela kunani eliphezulu kwamakhulu amabili i-220 babewuthelelwe behlatshiwe ukuvikela. Irubhela yona ibikwa iqhamuka enyakenye kwafa abantu abangaphezu kwenkulungwane i-1024. Ngimele iStudio 7 ngingunothando Sibanda.
Siyabonga Nothando, asizweni ukuthi intathele izindaba ezemidlalo uJoseph Njanji usiphatheleni lamuhla.
Iqembu lechapungu lidlulele kusigaba esilandelayo somncintiswano weChibuku Super Cup ngemva kokutshayela eChikenini nge-5-3. Lokhu ngemva kokutshaywa kwembekwa emveni yokuba isikhathi siphele lawa maqembu engutshikilo bhanqa 1-1 ngomgqibelo. Komunye umdlalo odlalwa ngomgqibelo iqembu leHarare City libhaxabulele iTriangle nge-5-0. Ngesonto iqembu leZPC Kariba litshayele iHawumayini nge-3-0 emdlalweni wokuqala. Kwathi umdlalo wesibili uphele iqembu leDynamos linqobe leFC Platinum nge-7-6 ngemva kokutshaywa kwembekwa. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo nguJoseph Njanji.
Siyabonga Joseph Njanji. Hayi ke silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Ngisithandekile Mhlanga, ngikhona apha eWashington DC.